Iqembu le-Platinum linqobele Highlanders nge-1 kanyanga ngomgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo yalo yaya kumajumi amanelane 44 ngemva kokuba selidlale imidlalo elijumi lesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leli selitshiyelelwe ebelikhokhela okwesikhathi eside phezu kwengalane elengezi Platinum ngemiklomelo emihlanu ngemva kokuba elengezi linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos okungokwesithathu litshaya phansi ngenkamanzi imidlalo ilandelana. Iqembu lengezi lemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba mnembili kuthi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kule qembu le-Chicken Inn lona elilemiklomelo ngamashumi amathathu njalo elinqobele Triangle 1 kanyanga ngesonto. Endaweni yesine kule qembu le-Cape United lona elinqobele Chapungu nge-2 njalo elilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba mnemunye okulinani eliphethwe liqembu le-Triangle kanye lele-Highlanders. Ngaphansi kwengalane iqembu leBulawayo City lenelise ukusuka emsileni wengalane ngemva kokunqoba elikwenze leMutare City Rovers 1-1 njalo likhubekela ahlala endaweni yeJumi lane lilemiklomelo yeJumi lane. Ngaphansi kwengalane iqembu leMutare City yilo elijeke amanye lilemiklomelo yeJumi lane kuthi phezu kwalo kule qembu leChapungu leNikrut omabili lemiklomelo yeJumi lantathu akuthi elihleze endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleJapane Mine lemiklomelo yeJumi lane. Ngolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu amaqembu amela izwekazi lase-Afrika aqhuba nzima kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Izwekazi lase-Afrika limelwe ngamaqembu amahlanu kulimidlalo njalo phakathi kwalawa maqembu amathathu abalisayo leMorocco, eleNigeria kanye lele-Egypt adliwe kumidlalo yawo yakuqala njalo omathathu awazange enelise ukuhlohla kodwa eleMorocco leleNigeria azihlohlile. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mkokoerira uthi kuyadanisa indlela amazwe amele izwekazi lase-Afrika aqhuba ngayo kumidlalo yezwe zomhlaba.
Ukudlala kwamaqembu amele i-Africa World Cup kuyadanisa kakhulu kusikhangelele ukuthi ayahluleka noma khona ukuhlohla njalo indlela abadlala ngayo itshengisela ukuthi singamuva kakhulu njenge-Africa sikhangelele amanye amazwe anjengabo-Europe. Into engiyikhangeleleyo nje ukuthi isikwenze kube indawo yokuthi sizafunda sidlale kuhle lathi kuma-World Cup abuyayo.
Iqembu le-Egypt linqotshwe nge-1-0 le-Uruguay ku-Group A, ele-Morocco litshaywe nge-1-0 le-Iran ku-Group B, kuthi ele-Nigeria linqotshwe nge-2-0 le-Croatia ku-Group D. Namhlanje ntambama ele-Tunisia lizadlala lele-England emdlalweni wesibaya sika-Group G, kuthi kusasa ngolwesibili iqembu le-Senegal lizadlala lele-Poland kusibaya sika-Group H. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngu-Joseph Njanjini.